Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwaka zomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 5 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje
lesi sifo siyehla sibuye sikhwele siyehla sibuye sikhwele kanjalo ngakho ke kakuvezela kancane ukuthi ungabe kule cebe lisebenzileyo
kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belo mkhuhlane lo
yambi noma kuthiwa bathethi sipholi yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala egeli bengani bayaphika bengakathoniswa
ibandla leMDC Alliance selisole umthethwandaba ngokwala ukukhulula amalunga alo unkosozana Joana Mamombe loSicilia Chimpiri nesibambiso seBail umongameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende wele India usethembise ukuqhubeka ephathisa izwekazi leAfrika ngamajekiseni ecoronavirus zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 207 belo mkhuhlane lo lokho kukhuphule inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu 34,171. Inani lasebebhubhile lona likhwelela ya kunkulungwane elamakhulu phose amathathu 1,288. Lanxabe lokhu bebanengi abatholakala belo mkhuhlane lo kanye labafayo kulezi nsuku amanani la asehlile nxa kuqathaniswa la kumaviki asanda kwedlula. Uzulu yena uyise iphika izolo ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi akula muntu ozabhadala ukuze ahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. Umnangagwa uvelandula umbiko kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obethe abanye bazabhadaliswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Emhlabeni wonke jikelele abantu bahlatshwa mahala njalo into esikhuluma ngayo yinto ebulala abantu abaningi ethelelwana kalula okungafanelanga kube lomuntu ohlawuliswayo ukuba ahlatshwe. Kumele kuhlatshwe wonke umuntu olemali longelayo imali mahala. Ngakho-ke kube kuhle ukuthi bakuqondise khona lokho ukuhluleka kokukhuluma akuvezileyo. Kanti-ke njalo kuveza ukuhlukana kombono phakathi kwe-government kuveza khona ukuthi vele kayihlelekanga ayixoxekanga kayakhekanga ikhuluma isiya ngapha iye ngapha okuveza ukuthi kayiqoqekanga ngendlela engenza ukuthi bakwazi ukuthi bavikele abantu emkhuhlaneni we-COVID-19. Kuyinto efanele ikhathaza abantu kakhulu loyo ekufanele ukuthi isisolise ngokuba isho khona ukuthi abantu basengafa ngobuningi ngokuba singela government efaneleyo.
Lona uhlelo lokuhlaba abantu ulubona lubekwe kuhle yini? Ubona uhulumende eqhuba kuhle lomsebenzi?
Vele uhulumende kala strategy la kancane esokulwa legciwane le-corona ngaphandle kokuvala nje afaka amapholisa lamasotsha emgwaqweni bathwala ama-AK lezinye izikhali zokuvimbela abantu ukuhamba kuvala izitolo kuvala nemisebenzi kudilika i-economy. Kalakho okunye lakho okuhlelekileyo okungenza ukuthi abantu basile kulo mkhuhlane. kalakho futhi akuhlelileyo ngokuphathelene lokuhlatshwa kwabantu. Yikho phela uzwa ama minister labo president or vice president bekhuluma izinto ezingafananiyo. Ngabe bebehlelekile, ngabe kuphume I message eyodwa ehlelekileyo okuthiwa ngesiNgisi I message discipline, ukuhleleka kwalokho okukhulunywayo kombiko okukhulunywe umunye kuveze ukuthi uvela kuhulumende munye. Akula strategy la kancane, bafunda besiya phambili I trial and error bazabona ngakho ukuthi okusebenzileyo ukuphi. Into eyingozi kakhulu ke lesiyibonayo.
Ukwehla kwenani lababulawa yilomkhuhlane labatholakala belawo kulezinsuku singathi kutshengisa ukuthi umkhuhlane uyehla yini elizweni.
Awutsho la kancane ukuthi isifo lesi sesihambile sesisukile emhlabeni. Sikubonile phambilini ezinyangeni lezi ezidlulileyo la kumnyaka odlulileyo ukuthi lesi sifo siyehla sibuye sikhwele, siyehla sibuye sikhwele kanjalo. Ngakho ke kakuvezi la kancane ukuthi ungabe kule cebo elisebenzileyo, ingozi sesekhona kakhulu. Njalo kakuthestwa abantu ngobunengi ngendlela efaneleyo. Sikubonile ke emazweni wonke omhlaba ukuthi nxa kungenzakali lokho okufaneleyo abantu bangathemba into engekhoyo, babone sengathi sekuhle, bavula amabhizinisi, bavula izikolo, bavule lokhu, kubuyele kuqanise njalo. Ngakho uhulumende kumele ahleleke akwazi ukuthi abantu baye emsebenzini, izikolo zivulwe, kodwa bevikelekile bonke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uxoxisane lenhloko kahulumende wele India umnumzana Narendra Modi wathembisa ukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lincedisa amazwe eAfrika ngamajekiseni okuvikela iCOVID-19. Ele South Africa liqalise ukwamukela imijofo yalo elithenge kwele India ngomvulo. URamaphosa uthe kuzahlatshwa wonke umuntu ofunayo elizweni lakhe okugoqela abakwamanye amazwe abangelamaphepha. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Sfanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ingxaki engaba khona yikuthi isizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe azisoze zisukumele phezulu ukuyahlatshwa ngoba zingamthembi uhulumende.
Siyazi ukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangaba nenkinga ukuthi mhlawumbe bazakale kahlehle ukuthi kungobani. Kodwa lokho akumelanga ukuthi kube yinto engenza ukuthi abantu bangahlabi, ngoba phela umuntu kufanele ukuthi mayehamba afike azibike ukuthi ubani. Kungenzeka mhlawumbe bacabanga ukuthi abazokunika amagama eqiniso labo bantu. Kodwa akusikho kubalulekileyo, kubalulekileyo ukuthi inani labantu abaphila kuzwe laseSouth Africa abathi 67% yabo bonke abantu abaphila eSouth Africa kubalulekile ukuthi bagonywe kumbe bahlabe ukuthi bavikele igciwane le-COVID. Uhulumeni akujahileyo kufuneka ukuthi aqiniseke ngakho ukuthi isibalo sabantu esihlatshiweyo sanele siningi okokuthi abantu nabangahlatshwanga bazobe bevikelekile, nokuthi umkhuhlane ubhebhetheka usiya phambili ngeke kusenzakale. Siyazi khona ukuthi abantu abangenamaphepha kahlehle bangesaba ukuthi bahambe bayohlatshwa, kodwa asikho isizathu sokuthi besabe ngoba nakho okudingakalayo lapho kuyabe kuyukuthi umuntu anikeze nje imininingwane yakhe ukuthi ubani, ozalwa kephi, okuwenza ukuthi nohulumeni mhlawumbe abesethola izibalo zabantu abaseSouth Africa nabakhona okungekho emthethweni okungamsiza njalo ukuthi ahlele ukuthi usebenza njani, njalo yiziphi inhlobo ezemisebenzi kumbe izinsiza ezidingakala ebantwini.
Kodwa nxa lixoxisana lezizalwane zeZimbabwe labanye abavela kwamanye amazwe bathini ngejekiseni leyi, bengabe bekwamukela ukuthi bayihlatshwa yini kumbe lokho bengayithembi? Njalo imisakazo yakhona ngapho lamaphephandaba iyakhuthaza yini abantu ukuthi bayihlatshwe?
Bona abantu bayakhuthazwa imisakazo ukuthi bayohlatshwa, kodwa into esiyibonisa vame etholakala kakhulu ebantwini abaningi ukuthi abantu abathembisisi kahlehle ukuhlatshwa lokho ukuthi kuzobe kuyukuhlatshwa okuqondileyo na. Kanti siyazi ukuthi abantu abaphuma emazweni angaphandle kweSouth Africa kumbe angayona iSouth Africa isikhathi esiningi baba nenkinga nje ukuthi bayothola usizwe emtholampilo eyibhedlela. Okusho ukuthi namaso ukuthi wabazonikezwa lomjovo abantu abaningi abangaphumile lapha eSouth Africa bazokungathembi ngoba abanye bazobona ingathi bazobulawa nje ngoba bengabuyi lapha bazonikezwa umjovo ongewona. Lokho kuliqiniso elibambeka kakhulukazi ngoba njengoba sikhuluma manje uhulumeni unemithetho ethi abantu mabezibhedlela kufuneka bafike bakubhatale bakhokhe bekhokhela usizo mabengephuma ngaphandle bengakhokhanga ngeke bakuthole ukuthi ngokunjalo abantu bazoba benokungabazi ukuthi pho namhlanje ukuzenza ukuthi uhulumeni lowo asihlabe kulokhu kugonywa yini ngoba lo uhulumeni siyazi ukuthi akasifuni kuthi ukuthi mhlawumbe bazovele basifake ijekiseni yokufa. So ngenye yezinto esiyibhekayo leyenza ukuthi abantu bathandabuze ukuthi balwamukele lolu sizo baze bazibone ukuthi akungcono nje babhekane nayo njengeminye yonke imikhuhlane efanele ejwayelekile eyophepha kumbe eyeflu. Nokuhlaselwa okwenziwe kakhulu ebantwini ababuya ngaphandle uhulumeni kazange aphakamele phezulu ukuthi abasize abantu okwenza ukuthi nangesikhathi izizalwane zeZimbabwe kuthiwa bebenikezwa amapermit lawa ama-away dispensation iningi alizange lihambe ngoba lingamthembisisi kahle uhulumeni. Ngakho sithi kuzoba ngumqansi omkhulu kakhulu.
UDokotela Vusumuzi Spanta ngowenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ibandla le-MDC Alliance selisole umthethwandaba kaMantshi ngokwala ukukhulula amalunga alo amabili uNkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimpiri ngemali yesibambiso ibheyili izolo. Ababili laba babotshwe ngovulo besetheswa icala lokweyisa amapholisa. UMantshi umnumzana Stanford Mambanje uthi kaboni kulesi sizathu esiqinileyo ezokuthi abakhulule ukuze icala labo lithoniswe befela ngekhaya ngoba bevele belamanye amacala aphambi komthethwandaba. UMamombe loChimpiri bazaphindela enkantolo mhlaka 18 kulinyanga. Igqwetha labo umnumzana Charles Kwaramba uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe High Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abantu bonke babambwa ngaphansi bezibuza ukuthi kambe noma kuthiwa bathethisa ipolisa yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala ejeli bengani bayaphika bengakathoniswa. Kanti amacala lawana okuthiwa ayafayindiswa ngamapholisa i-admission of guilt uma uvuma anjani. Lelo licala sibili elingaze lithathe abantu bayehlangana ejeli labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus. Iqiniso ikuthi akulacala. Isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner uPaul Nyati wakhuluma icala elingasahambelani lama-charges asebazelwe ngamapholisa khathesi. Yikho ke kukwenza ukuthi abantu balahle ithemba esingathi bashele i-confidence ku-judiciary system yeZimbabwe. Angikwazi ukuthi bafuna ukuthi abantu baze bethini. Ngiyazi ukidu ngamfake ekhoneni umtshaye ngemvubu uyakhukhumala eze kuqume umphimbo. Thina asithandi dlame, silandele umthetho, njalo siyakwazi lezi nsuku ukuthi abantu abaningi bathathana lomkhuhlane ema-prisons. U-Advocate Maheri, uNational Spokesperson we-MDCA Alliance, bamthatha bayamfaka e-prison engalacala uphume sebulawa yi-COVID-19 lakhathe silokhu egula.
Manje lina njengebandla lithi kuthiweni?
Sesizabe lokhu sikhuluma kodwa ke sokuhlala kungani ngimkhize zimkhelele okaJohana lomngani wakhe. Kodwa azisoze sidinwe ukusola lokuhoza ama magistrate angani asetshenziswa libandla elipusayo. Sithi kungani basebenziswa libandla libusa, asitsho ukuthi basebenziswa libandla libusayo kodwa izenzo zabo zikhomba sokukhanya ngani balandela ukufuna ukufezwa ipolitical party ethize. Ngalokho siyaqinisana ukuthi singalahli themba ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke. Umbuso ngamazulu bahamahlabezulu. Kambe kusasa sekuzathiwa asenzeni reconciliation, siyasithetheleleni sikhumisana umlotha. Abantu besenza izinto eziyangisayo ngithi lamanye amapholisa abamba umlomo wangaphansi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi kubhubhe ilunga leZANU-PF yedale lephalamente uNkosikazi Lisa Singo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amasela agqikize angena emoteni kameya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukubungelela lana kustudio 7. Nami ngingomunye laphathe engazafaki nje imbono lana kustudio 7 ngendlela yokuthi kade ngifake imbono yami ingadlalwa, ngaze ngagcina sembona ukuthi hayi kungcono ngime nje ngilalele yabanye. Kodwa nazi indaba engifuna ukuyikhuluma lapha. Ngizithi ngithanda ukubonga kakhulu kulokho okwenzakaleyo engizwa kuthiwa iBritain ifakele iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso. Zibafakelwa nje izijeziso zifanele ngendlela yokuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi yona kube yiyo efakela abanye njengathi nje imthwakazi yonke emathepheleni medias siyi-under izijeziso zeZANU-PF. Isikhathi eside since 1980 siyi-under izijeziso zayo iZANU-PF. Kodwa yona ma kuthe kwafakelwa nje abantu ababili abathathu bakhala kokuthi ngazani bagwazwe ngomkhonto, ngisithi mina kusiya ngami vele bekufanele ukuthi ngabe bafakelwa bonke nje beZANU-PF bonke, ngoba kumanje nje imigwaqo izulu linile, so imigwaqo awuhambeki. Ungakhangela nje imigwaqo yangapha, imigwaqo yangapha ukusukela kubomberengwa ngapha awuhambeki kungenxa yokuthi abantu bakhona bafakelwa ama-sanctions eZANU-PF. Kuzokuthi ama-Tapeland nje yonke angisayikhulumi leyo emgwaqo, angisayiphathi ngendlela yokuthi vele akula nto, akula nto e-right. Si-under i-development ngenxa yayo iZANU-PF, ngama-sanctions zonke leyo asifakela wona. So iZANU-PF ma ifuna ukuthi amazwe lawa akhiphe izijeziso zomnotho, aqale bakhiphe bona izijeziso abazifake ema-Tapeland. Ngiyabonga ngokuhlala nje ngisegwanda nguZamani Gama.
Hello msakazi omuhle, msakazi weStudio 7. Hayi, siyalibonga bakithi umsebenzi omuhle kangaka. Into esiyicelayo bakithi, lina likhanya linabantu abangasincedisa izikhathi eziningi, kumele sincedisa izikhathi eziningi ukukhipha iqiniso. Sicela bakithi ukuthi kathi ayikho enye indlela engenzakala engenziwa ukuthi lokhu esikukhulumayo abaphathi bethu laba abebadlela ibusayo ezibhalwe, akukho yini enye indlela ukuthi ama-audio la esiyabe siwathumela bake bawalaleliswe labo bawezwe bezwe izikhalazo zabantu, ngoba labo abantu vele bajwayele ukuthi ivid loba bebiza imeeting babe befuna ukuyalitshela lokho abalitshela khona. Nini ukuthi likhulume abafuni ukuthi likhulume, babe befuna ukuthi bona bayalitshela lokho abalitshela khona, okuyinto embi kakhulu phakathi komphakathi. Kanti ngake ayikho enye indlela engenziwa ngale-studio sethu le sesisikhanda kangaka ukuthi ona la ma-audio esiwathumelayo kufike yini endleleni zakho. Khuluma nomphosi enkulumane.
Salibonani Studio 7 nani lonke balalele emakhaya. Siyabonga ke Studio 7 ukusazisa konke okwenzakalayo elizweni. Bantu bakithi, sibhekane nobunzima be-COVID-19. Ngizwa abafowethu lapho abaningi bayakhuluma la abanye bethethisa amaqembu iqembu elibusayo bethethisa abantu maqondana labantu hayi ngiyakuzwa konke lokho kodwa kule nto kumele sikhangele iqakathekileyo akuvalwanga ukuthi abantu sihlale emakhaya ngoba uhulumende da kuvalele ukuthi isifo lesi njengoba singakatholi umuthi wokugoma sibe nganeno ekutheni sisithole so abantu siyasola ukuthi kuvalelweni kuvalelwe ukuthi singamamethekisi umkhuhlane kanti bakithi asihlaleni emakhaya yebo ngiyakwazi ukuzima yekulaba abahlala emadorobheni thina kodwa sisemakhaya ngapha veka hhayi thina siright sivuke kuseni nje sizitshayela amakhomanda singasibeni siyehlakula angihambahambi nje angigcwalile amalayini so bantu bakithi asilandeleni khona kuhulumende ositshela khona sibekezeleni sizithole indlela yokuthi sithole ukugonywa sivikele nxa kuthi siyavikela bese singakhululekayo kodwa kwakathesi hhayi ungagcina enhloko sibili mvulalela abantu abakukhuluma ukuthi wena uyahamba hhayi uzakuthaphuza and nxa usukuthaphuzile kuzabonwa nguwe ungathi uyakhangela abantu abalezifundo eziphezulu bayafa manje kuyabathatha umuntu ba mina ma ngikhangela ngokubona kwami abantu abakuqala babevalile kodwa bona babesenza amaphathi besenza imihlangano kulapha abaphambanisa khona bakuthaphuza lapho so kwaphendukela kathina lathi futhi singalahleka senzele lento efana nayo phambili phambili sizabona sizasibhela nzima ukudlula khona siyabona
salubonani salubonani kustudio 7 ikamasifaya edomanyenyeza hhayi siyabonga umsebenzi eliwenzayo madoda amagumbi amanomhlaba studio 7 umsakazi omuhle situkhulu khokobe hhayi siyabonga siyabonga madoda phambili ngomsebenzi ustudio 7 nje inkinga yomoshwa ngabantu abakhuluma manga ustudio 7 isikhathi sonke uhlale ngokhuluma iqiniso fanele limkhulumise iqiniso lingamkhulumisa amanga ngoba amanga madoda kayakhe kuyabulala lokhu xa uthanda amanga so ustudio 7 please zamani ukuthi limtshele into eziliqiniso siyabonga ngobaba uGift Dube amadoda ethu angiphambili umsebenzi madoda labo sibani Ezra Sibanda khona ngale hhayi siyalibongela amadoda ngendoda le ngiyayithanda kabi le ngiyithandela ukukhuluma iqiniso iqiniso yinto enhle ebantwini indoda engazange yathanda ukukhuliswa amanga leyo zange ikuthande vele ukukhuliswa amanga ishola kudala kudala ngisayazi mina isese ngu-Ezra laphana eqeqeni lwasemuntu osikobulawayo hayi siyajabula madoda ngisekhaya manje ngisekhaya ngiselelockdown yekhaya abantu baginiswa ngamabhizi lalapha abantu benganikwa lutho igovernment ekhaya hayi ekhaya madoda kunzima into ezenziwa igovernment ekhaya hayi 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 siyabonga studio 7 jovana umsebenzi njengomsebenzi madoda
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Sudan seliqinise imigoqo yokuvimba i-coronavirus kulandela ukwanda kwabantu abahlaselwa yilomkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi imizamo yokulwisana lemvukuzane yevele i-breast cancer iphazanyiswa ngomkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Idale lePhalamende eleLower House izolo lixotshe umeli weGeorgia kumakomiti abalisa emfundo ezisebenzi leyokuhlelwa kwemali kahulumende esetheswa icala lokutshotshozela inzondano elizweni. Unkosazana Marjorie Taylor Greene ongumsekeli oqinileyo kamnumzana Donald Trump uzaqhubeka elilunga laleli dale kodwa kasoze aphatheke kunhlelo zamakomiti alo. Ukraine waziwa kakhulu ngokwethula amazwi angamanga azwisa ubuhlungu afana lokuthi izehlakalo zokudutshulwa lokubulawa kwabantwana ezikolo zingamanga. Kula bebandla likaGreene lama Republicans abalitshumi lanye abavotele ukuxotshwa kwakhe bebambene lama Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Wayesithi Holocaust ayenzakanga and abantu abadutshulwayo nge Sandy Hook nge study eFlorida laphana ihigh school akuyenzakanga and then wasesithi futhi i 9/11 wayesithi yena hayi yayinto eyayiphonguba stage managed izinto ezingayenzakanga in real life. Siyabona ukuthi lapha okwasekuyenzakala ngombusazo ka Donald Trump kwase kubuya esithi wona ngama-conspiracy theory amaningi of which kuqala ayengavunyezwa ku-mainstream media, but lapho sesibona ukuthi ama-sources of media segcwele semaningi basebebona ukuthi sebele indawo eyokukhuluma izinto ezingaqondanga eziphambanisa ama relationships abantu. Ukuxothwa kwakhe ngama Democrats majority lamanye ama Republicans siyakuyamukela ngoba it shows ukuthi e United States is a country that still landela umthetho and ababona ukuthi izinto ezingabambanisa abantu they need to get rid of.
Abebandla lakhe lama Republicans abanengi kungani bemsekela lanxa nje ekhuluma izinto ezingaqondanga ezehlukanisa abantu?
Abantu laba bayesaba ama voters abo ayesejwayele ukuzwa izinto lezi ezingamanga. Sabona izolo u representative we Washington state owe Republican owavota to impeach u Trump abantu bakibo bathi yena kumele aphume ngo-2022 sebeqalisile vele ukucampaigna against him. So ama-Republican lawa akhuluma izinto ezinjalo ezisekela umama lo uGreen bayenza into lay playing the political game not ukuthi bayavuma ngezinto azikhuluma ngazo.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusazwe. Sizigqibeke lembongo enkulu uDesire Moyoxide.
Ndiyemdle wadlewane watshela inkosi phezulu zonke zakhohlwayo zazineyisulufudu zaqhubeka ugagrikiti zakhoma ihlabathi zakhohlwa igama zazingeke zithi nje leso sithelo ngaleso sizathu yabhahla indlala zacuba izinyamazana zasendle. Ndiyemdle wadlewane watshela inkosi phezulu ngenze ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngeke ngilunge mina lesizwe sakho singaka. Ndiyemdle wadlewane watshela inkosi phezulu ngesikhathi senkulu indlala emhlabeni zonke zomhlaba izinyamazana zazingeke zisidle sona sodwa isihlahlakazi esasinyozile ngezithelo kulowo mango ngaphandle kokuba zilazi igama lesihlahla. Ndiyemdle wadlewane watshela inkosi phezulu bonke abatshela igama lesithelo bakhubeka bawugagirikiti bakhohlwa nya ngenze mina ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngisalazi igama lakho engqondweni. Ndiyemdle wadlewane watshela inkosi phezulu abanye ngene unitha code bakhuluka ugagrikiti bakhohla igama.
Moyoxide, ngiyakwamukela kuhlelo, ungachazisela abalalelo ukuthi ukhuluma ngani kahle kahle kulinkonzo?
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Into ekhona lapha kunkonzo eDDA mdle wadlewane watshela inkosi phezulu ngikhuluma ngaso lesi sithelo esidingwa ngabantu phakathi kwendlala enkulu kakhulu ukubana sazakale ukubana igama laso isiphi lesi sithelo ukuze abantu basinde. Kodwa ke ekuthunyeni kwabantu ukuze bethole lelo gama elimqoka eliyinsika empilweni zabantu bonke abathunyiweyo babuya sebekhohliwe babuya sebengabanye abantu abasuke bengesibo bona. Umdle wadlewane watshela inkosi phezulu.
Hayi, siyabonga Mbongi, akuvalelise.
Hayi, ngiyabonga kakhulu balaleli ngosekelo olungaka. Into engayitsho nje ukubana kasihlaleni singabantu abathembekile. ezilungileyo ikakhulu inkokheli singathi ke singachaya udem load we forget our responsibilities and our mandate yokubana simele uzulu ngeqiniso asekeleni ukukhukhwa ngephunga njengempukane
siyabonga kwanele mtshwakazi singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo. Hayi ke eyami impela sonto isiqalisile. Holy